Umbiko oyethulwe ngabenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe, iGMAZ, uthi intengo yomgodla wempupho lesisindo samakilogram alichumi, i-10 kg, ikhangelelwe ukukhuphuka isuka kumadola angamachumi ayisithupha, i-$60, kusiya kumadola edlula kancane alikhulu, i-$101.66. Umnumzana Effort Ncube isiphathamandla senhlanganiso emela ilungelo labathengi e-National Consumer Rights Association iNakora uthi ukukhuphulwa kwentengo yempuphu kuzalethela abantu ubunzima obukhulu ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele.
Ukukhwela kwempupho kuzaletha usizo lwesabekayo phakathi kwabantu bayiphakathi kwendlala engaka nxa iyavela ikhwele yona ekade iphezulu kangaka kuza kwenza ukuthi abantu bangenelisi ukuthi bathenge izinto kuthi lalezi ezingakakhweli ziza kukhwela njengoba phela akhwelile amafutha ezimota aza kwenza ukuthi yonke into ethwalwa ngezimota ikhwele kuza kukhwela omafutha kukhwela oshukela kukhwela osepa kukhwele i-transport kukhwele yonke into impilo izaba nzima emalangeni azayo ngokumangalisayo ngokuba kuyabe kungasadliwa ngekhaya kungasagadwa kungasawashwa kungasenziwa lutho yinto efanele iphelele uhulumende kakulungise masinyane.
Unkosikazi Siphiwe Sithole ongumbalisi koBulawayo uthi inyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga elokuma ukubhadala esinye isilinganiso sendleko yokuthenga umumbu.
Kambe nxa uhulumende ezakhipha isubsidi eyomumbu uthi abantu baphile njani? Ngoba ngabe maybe mhlawumbe lokhu ubekwenze abantu sebevunilele bekuyabe sokungcono kodwa vele okwakathesi abantu ngitsho labasemakhaya bayathenga umumbu. Kambe kuzadliwane lapha eZimbabwe? Kuzathiwani? Thina sibone ngani lele nyathelo elithethwe nguhulumende aliqondanga, kumele akuhlolisise kuhle khona lokhu abuye afake futhi isubsidi yona le ngoba khathesi sizathwala nzima. Nxa kambe i-10 kg yempuphu sizawuba i-101, hhayi vele kuyabe sokunzima kakhulu. Shuthi phela usozakudla abalemali lakho langazube usebenza le mali yakhona ivele ayiyeneli.
Unkosikazi Angela Masuku oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi uyazibuza ukuthi sokuyimpi na yokukhuphula kwentengo yempahla emqoka.
And futhi sho khathi sokungamandlwane bakithi mina ngilabantwana abangu-8 abazukulu bangu-2 impupho vele 10 kg sidla kumbe 4 days andinjeni ukuthi ama-100 laza atholakala amabhonasi lakade sifakele vele sehliyaphela akuselalo bakithi hayi hulumende bakithi sicela ndingenele kathi lapha sokubulawana yini kuhamba njani kathi vele.
Kusenjalo intengo yamafutha ezimota layo ivuke ikhuphukile lamhlanje. Umnumzana David Ndlovu ongumtshayeli womtshova uthi ibhizimusi isisiwa ngoba abantu babalekela emabhasini.
Thina ngapha esitshovayo kuba nzima kithi ngendaba yale fuel ekhwela each and every day. Kusuka kube nzima ngoba sicinga singasakwazi ukuthi sisebenze njani nebhizinisi yethu iyayehla iyaphansi. Okulandelayo uzothola ukuthi labantu bagcina vele sebebaleka bengasagadi leyo mchova sebesiya emabhasini. Manje thina ngapha emchoveni hayi ngani sizahluleka sagcina sesihleli phansi. Ibhizinisi izabo wasiwe ngoba ifuwe le ndlela ekhwele ngayo hayi ngeke size silunge thina.
Uhulumende uvele wazisa ngaleli nyathelo ngesikhathi esethula indleko yesikhwama selizwe i-budget ukuthi uzakuma ukubhadalela isilinganiso esithile sendleko yomumbu akade esibhadalela phansi kohlelo lwama-subsidies kodwa lokhu bekukhangelelwe ukuthi kuzakwenziwa ekuqaliseni komnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.